So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-17 lwezi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimpachelu ithi ubulembu be-commission ebona ngezokhetho eZEC abula bonogada bezobulembu okwenza kube lula ukuthatha imininingwane yabavoti.
Mina njengomkhulu we-Law Student Union bengingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi sizakwenza uhlelo olunje lisiqhathise njenge-Student Union entweni enjesesose.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Douglas Monzora usebenzelana lebandla lezanu PF yikho ephiwa imota lemali ngohulumende.
Ngamafitshane sithi uMonzora sejayele ukudla ngobuqili liqilindini kodwa kuzaphela kampe okungapheliyo bamandebele bathi kuyahlo sithi kaphaphe abantu bazama ijuba lizacithwa phambili.
Kodwa lona ibandla le-MDC Alliance lithi akusilo qiniso ngoba umnumzana Monzora njengalokho ukwenziwa emazweni amaningi kumele aphiwe imota njengomkhokheli wamabandla aphikisayo edale.
Njenge official leader of the opposition ngakho ke lezo zinto aziphiwa izimota imali amafueli ahambelana nalowo msebenzi kuyamele akwenze. Bayafuna kabafuni abe CCC bale 19 members of parliament MDC Alliance ile 68.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimpachelu ithi ubulembu be-commission ebona ngezokhetho eZEC abula bonogada bezobulembu okwenza kube lula ukuthatha imininingwane yabavoti. Le inhlanganiso iveze amagama ezisebenzi zeZEC eziphethe umsebenzi wobulembu kunye lama-password azo okungena ebulenjini lobo. Ithi lokhu kukhomba sobala ukuthi umuntu uyenelisa ukungena ebulenjini lobu aphazamise impumela yokhetho nxa kungalungisiswanga. Kuthe ngemva kwamalanga amalutshwana iTimpachelu iveze lokhu, isiphathamandla seZEC umnumzana Sifas Kanyele obe ngumqondisi wezobungcitshi bobulembu waxotshwa. IZEC ithi izahambisa iTimpachelu emthethwandaba ngoba ingene ebulenjini bayo okungekho emthethweni lanxa nje yona iTimpachelu isithi akula ukubi ekwenzileyo ngoba ulwazi bokuthola imfihlo zeZEC busegcekeni bungafinyelelwa langubani ofunayo. Sehlulekile ukuxoxa leziphathamandla zeZEC ngalolu daba. Kolunye udaba olufanayo inhlanganiso yeZimbabwe National Students Union iZinasu isisungule uhlelo lokubhodabhoda ngamalokithi ikhuthaza abafundi ukuthi baphume ngobunengi bayibhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli walenhlanganiso umnumzana Benon Ncube ochasise okunengi ngalelo hlelo.
Konke sengakusho nje ukuthi kuhamba kuhle ngoba ama-numbers yenelisa ukuthola ama-student abaningi ade bengakarejistranga, and kuba lula ngoba sizathola bendawonye kusendaweni zokufunda ama-university. So kulula ngoba thina vele sigcwele ama-university wonke ngoba lingakhangela thi ama-SRC amaningi kade singawethu. So kulula ukungena kuma-lecture room nakuma-hostel, sibakhuthaza ukuthi sibabarejiste kuvota, sibancedisa futhi kuhamba besiyavota, siphinde sibalethe futhi esikole. ke ngoba indlela esizama ukuthi isebenze futhi amandla ethu esilawo kuma university ngoba ukuyina ukhetho labantwana be SRC so khona oku yikho kunye sikwenza okusinetha konke kube lula ukuthi sengizeke ama students ukuvota and so far konke kuhamba kuhle ngoba inani labantu abaregistrayo liyasithabisa thina njengeyini
asithi lithe lafika ku campus lathola abathi kabakabhalisela ukuvota lenza njani lihamba labantu bezeki kumbe lendlela zokubaphathisa labo ukuthi basuke kuma college bayebhalisa
into esiyenza ukuthi sisebenza sodwa izama ukukhuthazana sodwa njengabantwana so isikhathi esiningi abaningi abaresistanga into esiyenza ukuthi labalanda phakathi kweviki kumbe ilanga day before sibatshethi bongarejistanga ukuvota ofunayo ofisayo bese sichasisa ukuthi kuqakathekile ngaphi sihlangane kumbe ngempela viki kumbe ngelanga elilandelayo lakhona sibatshetha sihlangane endaweni enje babuthane khonapho bese sidinga ikhombi ukuthi sibathwale bonke kawani bayerejista ukuvota siphinde sibaphendulise futhi esikolo leyo ndlela yenza kubaluleka kakhulu ngoba abaningi bekele ukuyavota ngencwadi bathi badonda ukusuka uma behambe besiya kurejista ukuvota bese bephenduka nje vota njalo futhi ngabe bengazwisisi ukuqakatheka kohlelo lakhona so sithi vele silama SRC ama students abaningi abo union yeso asebenzisayo ukuhamba besiya qoqa abantu besiya mobilize amavotali indlela esiqoqa ngayo abantu sifuna basivotele indlela esiqoqa ngayo sifuna baparticipate kuhlelo lekhetho lezemisa
ngomgqibelo sibone inhlanganiso ye-election resource center lezinye nje inhlanganiso ezizimeleyo ziqoqa umcimbi obujonge ukukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota kobulawayo kodwa amapholisa awuvimbile lo mcimbi esithi kungani ubulezo mbusazwe phakathi ungathini ngalokho
lapho-ke ngikhuluma qinisweni ukuthi mina njengomkhulu we-law student union bengingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi ngizakwenza uhlelo olunje lisiqhathise njenge-student union entweni enje sososo
Hello-ke ngumnumzana Benon Ncube umkhokheli wenhlanganiso yabafundi bemakolejini eZimbabwe National Students Union izinasu obekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Douglas Monzora usebenzelana lebandla le-ZANU-PF yikho ephiwa imota lemali. UMonzora waphiwa imota yohlobo lwe-Mercedes-Benz njengomkhokheli wamabandla aphikisayo edale lephalamende. Lolu lusiko olwenziwa emazweni amaningi afana laboBhilitane le-South Africa lamanye lapho umkhokheli wamabandla aphikisayo aphiwa khona imota lokunye. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wake wathiwa nguhulumende uzaphiwa imota lokunye njengomkhokheli wamabandla aphikisayo kodwa wala. UMonzora uthi udaba lepulazi okuthiwa waliphiwa ngelakudala ngesikhathi lowayekhokhela ibandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lenye inkokheli yaphiwa khona amapulazi. Ngesizwe amazwi umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona nge-WhatsApp.
Izolo lakuthanga ede khulume sithi yena waphiwa imota leplazi ngenxa yokuthi uyi-opposition leader eParliament supervisor abantu bonke ama MPs aku-opposition. Lawo sizama ukutshela abantu ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko yiyo kuthiwa yipropaganda. Thina sibona ngani and siqinisile ukuthi uMonzora kasasebenzeli i-opposition. Yikho libona uyaxotsha abantu ema-by-election njengebhinga la kafaki ama-candidates. Sebavumelana ukuthi i-MDCT le-ZANU-PF yintonye yikho yena engafaka ama-candidates njengebhinga bazasplit ama-votes. Sizama ukutshela abantu iqiniso ukuthi e-parliament kule committee okuthiwa i-rules and orders committee yiyo umaqhuzu we-parliament.
iyo egqela impetho ilokubusa lokuqatsha abantu abasebenza eParliament kubuye iParliamentary Legal Committee iyo la ekhangele ukuthi into zonke ezenzakala eParliament kaziqhamuli kazephuli iConstitution yeZimbabwe yini uma sokusiba le lama portfolio committee maningi ahambelana lama ministries iyo ayenza oversight ukuthi ibisebenza kuhle na njenge Ministry of Education kule portfolio Ministry of Justice kule portfolio yikho ke kuphinde kube lama chief whip thina be CC silo chief wethu okuthiwa Prosper Mtsemai MP Pedanga Mvura emthaye emanikaleni yikho ke mesithi thina kuyasi supervisor ngamanga izanu la ile ilo chief whip wayo iMDCT ilo chief whip wayo thina silo chief whip wethu ngaphandle kwalo oyi independent ubaba umlisho yikho lokho esikutshela abantu ukuthi uMonzora sephelelwe ngumphako sethengisile usebenza lezanu sezama ukusigcoba amafutha inyama yembuzi singayidlanga singathi ngesindebele uzama ukusigcoba amafutha empisi ukuthi sifanane laye ngalokho ke thina ama chief whip wonke ayahlala ku rules and orders committee asikwazi ke ukuthi thina uzabuya as a supervisor emingaphi njengoba yena inyawizana mahlizulu asinanzelele nini ukuthi imali kahumende ivela ku consolidated fund angilangizisisa onke aphuma ku consolidated fund akula mali ezaphuma ngenxa ka Monzora uMonzora uzagadi imota yeBenz esithi uye ema reserve emakhaya esithi ukhangela bani njengoba yena vele kasakwanisi ukufielder amacandidates ngamafichane sithi uMonzora sejayela ukudla ngobuqili liqili ndini kodwa kuzaphela kambe kungapheliyo bamandebele bathi kuyahlo sithi kaphaphe abantu bazama ijuba lizachithwa phambili amadala bathi kungapheli kuyahlolwa lingayengwa uMonzora ngoba sephelelwe ngumphako siyabonga amahlabi ezulu
Lathi siyabonga lawo ke ngamazo omsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi sithinte isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance umnumzana Witness Dube ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba uDube usithumele umlayezo olandelayo
Amanga eCCC kulindaba anje umhlaba wonke kuopposition kuyaba lama opposition parties amanengi amanye elama seats amanengi amanye elama seats amalutshwane uzathola ukuthi njengeparliament yeZimbabwe iopposition kule MDC eUMDC alliance kulayo iCCC yona lengenisa abantu kathesi kulomliswa kule 3 inhlanga eze opposition kodwa ziyabumba ana phezulu kube loyedwa onguye okhokhelayo okuthiwa ngu leader of the opposition yena lo muntu nxa eseparliament ulaloko akuphiwayo ule izinto zokusebenzisa aziphiwayo asikho kweZimbabwe kodwa ungahamba eSouth Africa iparliament yabo iyabilabo oEFF ababo Julius Malema iyabilabo DA iyabilabo inkatha iyabilama parties around 11 ama parties alama members of parliament kusingabali ANC yobusayo wonke onawo ongu 11 alengqungquthela yabo onguye okhangelwa nguhulumende weSouth Africa njenge leader of the opposition lo muntu nguye oyabe elama member of parliament adlula bonke eSouth Africa iofficial leader of the opposition ngowe DA kule mhlangano ayenzayo lamanye ama parties alamalunga eParliament aphikisayo yikho kwenzakala eZimbabwe ibandla lesisisika likufuna ukuthi lisebenzele le MDC ku position siyakwazi njalo lani bantu selikwazi ukuthi abafuni kodwa ubaba uMonzora ulalo lelo lungelo elokuthi njengomuntu olame members of parliament angu 68 under MDC alliance ECCC ile 19 kube sokusiba le independent eyodwa nguye iofficial leader of the opposition abakhangeli ngoba uMonzora abakhangela ngokuthi ibandla elilama member of parliament amane ngubani kungaba kusasa sokungubani noma sokungubani nguye oyabe senanzelelwa njengeleader of the opposition ube abe sesiba lezopho ke lokuthi asebenze lamalunga wonke awe opposition ukuze baphikise kuhle uhulumende njalo futhi ukuze bancedise kuhle uhulumende ngokuba yi opposition asikho ukuphikisa kuphela lokuncedisa kuyancediswa ngakho kule caucus eyokuthi kukhanye ukuthi ama members of parliament aku opposition asebenza gadalala yiyo leyo ubaba uMonzora ayithungamelayo njenge-official leader of the opposition ngakho ke lezo zinto aziphiwa izimota imali amafueli ahambelana lalowo msebenzi kuyamele akwenze bayafuna kabafuni abe-CCC bale 19 members of parliament i-MDC alliance ile 68 okusho ukuthi yona le elabantu abaningi yiyo epha umember epha opposition leader ngakho abantu kabathathe nje isikhathi sabo baxhwayisise ukuthi kusebenza njani lokho okukhulunywa ngubaba uMafu ukhuluma ngama-committees amancane thina sibala sokufika phezulu khonalo kuyafanana lama-ministry uminister nxa esengayala ukuthi kulo president angithi uyabule ministra lelale kodwa phezulu kwakho konke kulo president
Alo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MTC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC, uMnumzana Nelson Tsamisa, utshele iqula le-Commonwealth eliselizweni ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa awukho aso kantando kaZulu njalo umthetho usetshenziswa ukujezisa abaphikisana lohulumende. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama phambilini kohambo lwakhe lwamalanga amabili okuvakashela isigaba seMathebeleland South. Leli phephandaba lithi Mnangagwa uzaphawula ugatsha lomgodi weBlanket Mine abesesiya emcimbini wokwethula amabhasi ezisebenzi zikahulumende amatsha awePSC angene njalo kwezinye inhlelo esigabeni leso. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sasa zesitudio 7 sanibona nabalaleli ngokunjalo ngihlala phezu kodaba ngeke ngibe mude ngicela ukubuza kumadoda akhe tangu 4
kawule wokuqala
uJoseph Thuma uMalaki Nkomo noMangali Sondlo ngiyakhumbula kutshaya abantu ngale ensiza nasemaxoko yiba babekuphikisa ubaba uMangali Sondlo wakuphikisa lokho wathi kukhanya kungamanga bakubonakala abantu sebekhunyula impahla kwedaba zabo bebonakale betshaya kodwa kunobufakazi kulo mama ongu-MP olala esibhedlela onqama owatshaya wanqamula izandla zonke esikhuluma namanje usafaka iplasta umama ongu-MP kodwa abezanu PF bakuphika amalunga ezanu PF bakuphika bathi akusilo qiniso lelo njalo amapholisa asakudingisisa afuna ukubona ukuthi ngempela ngobani labantu abakwenzileyo kodwa into yonke icacile laphana kulama video kuphuma imota zezanu ezibhalweyo ngicanda ama registration bayabiza labantu osisa ama registration alezo moto engicabanga ukuthi bonke abayizikhulu zezanu bayazazi lokuthi ngubani wayidriver leyo moto bayakwazi kodwa ke ngoba ezibaba asinawo amapholisa avikela ama citizens sinamapholisa wezanu PF yikho sibona namanje labana abantu bengeke babotshwe bangakabotshwa futhi vele angeke beze babotshwe ngoba ngabe ezanu PF ba untouchable ngoba bengabe ezanu PF kodwa ngabe kwayenziwa ngabantu bemthwakazi kumbe ngabe kwayenziwa ngabantu be-CCC ngabe sikhuluma namanje basemajele ene ngabe baphiwa la mabheli njengoba sibona kwenzeka kubosikhala osikhala babezivikela lala ngabantu bezanu PF kuyiba babuyileyo esililweni sikaMo Blessing obulawe yibo futhi abantu bezanu PF ukuthi babezofunani babevele bezofuna uchuku bezofuna ukwenza udlame bathe bezama ukuzivikela futhi osikhala babotsho ngiyabonga
salibonani basakazi nabalandeli be Studio 7 okhulumayo lona uVusani umfoka Khumalo ise Cosmos City Johannesburg kwele South Africa ngizothanda ukuthi ngibe nenkulumanyana kancane engiyibekayo nje ngilandela kakhulu indlela engeke ngathi ngisizwa inews izibalwa futhi njengakhona lokho singabalaleli ngezwe ngoba enye into eyangithinta ngaba nombuzo mpela omkhulu kahle kahle umbuzo engiwuqondisa kakhulu ebantwini abafana nabo uJoseph Chuma uMalaki Nkomo kanti no baba uGawuli uBelief Gawuli lapho ngizama ukuthi ngiyazi ukuthi lapha bakhona kabamamele beke belalele kakhulu inkulumo zabantu indlela abantu abakhuluma ngakhona ngithi lapha kakhulu kunomunye ubhuti oke waveza enyuzini nje eveza ukuthi wayekuyotiyezan ye kazivezanga igama uzincedile laphana ubhuti siyambonga ngoba kungenzeka ukuba uzivezile igama kuba ngosikhuluma manje umuntu obezolandelelwa njengesystem yezane esiyaziyo wazise umntana abantu anyamalale ngoba vele bakujwayele lo right ubikile laphana wathi yena mina buzani kimi ngangikuyouth yezane PF sithunywa ukuthi siyeshaya abantu abantu sasibashaya wehluleka ukwenza islogan sibashaya bengenzanga lutho sidla imbuzi zabantu which is zane PF system kodwa-ke baba uGawuli lapho khona nani boJoseph Shuma liyakuphikisa lokhu ukuthi hey kusuka abantu behlangane nento so lithini-ke ngobumuntu seyibekile uvele wayibeka obala wathi ngangikhona lapho besibashaya abantu hayi kancane bethunyelwe ibandla lezane so lisho ukuthi thina masikhuluma singabantu silitshele ukuthi ha-a khangelanini ukuthi indlela abantu abasokola ngakhona kumanje siyazi boBelief Gawuli nabo abantwana baphumile basabalele bangaphandle kwelizwe wayi bahamba umbuzo lo kanti linakalizibuzi ngani lisho ukuthi thina esabaleka kuleli lizwe sasibalekela nje ubala into esingayazi lisola nje ukuthi lisolwe iqiniso lilazi bantu abadala kuyasizwisa ubuhlungu kuyasiyangisa thina lokho nangu usisi okhulumileyo futhi kobulawayo athi yena banikezwa indawo zokuthengiswa abanye bathi bona bayagijima abakwazi lokuthi bangahlala kuphi ngoba bayagijinyiswa mihla yonke amapolisa athi akusendawo labo abaqale usisi ukhulumile izanu PF yasinikeza besibhalisa ngaphansi kwezanu PF amagama kanjalo kanjalo konke sikwenziwe izanu PF but nizwe omunye ubaba angisazi ukuthi uthe uyini lapho wathi wathi lapho kobula uyakuphikisa konke lokuthi yena akakwazi ukuphikisa kanjani baba umuntu ekhona esitsho ukuthi thina sisabizwa ngabantu bezanu PF konke lokhu bantu abadala izanu PF kuchaya indiva siyacela ukuthi njengabalaleli inkulumo ezinje sibe sikhangelisane nazo ukuthi namba abantu badlala ngathi bantu bezanu PF vele isabela lisenaso abantu kanti bathanda lihlukumeza abantu elizweni lakithi siyabonga
hayi ngiyalibingelela Studio 7 othando lwenu olungaka elisipha lona lisinika ukuthi ngasiyakuzwa konke okwenzakalayo siyalibonga ma-Studio 7 ngoba lisitshela esiyabe singakwazi hayi into ehluphayo nje izanu le esiqambela amanga lalele khona lapha abantu laba abahumanayo la kambe izanu ingahumana ukuthi umnanga kwa ulobungcono abenzayo thina sibona umgabe kulo mnanga kwa ubesengcono kakhulu ngoba umgabe azange ngesikhathi sakhe ayenze lokho okuyenziwa ngomnanga kwa njalo lo dubo lwalusesengcono kade soluphambili kodwa ubaba lo lokho ekhuluma esithi yena abantu abezano balungile njalo bayenza into abayazi hayi kuyahlekisa lokho ngoba akusela muntu lolu thola phezimbabwe yamangala bona ukuthi kumbe nxa bekuthola bona kona ngale kuzana bangacaba ngokuthi kutholwa ngabantu bonke kutholwa yibo bebabili bona labo abaseduze lezano abantu siyahlupheka phandle la siyahlupheka phandle lapha akulanto ekhona ebe lokhu ekamba amanga yena lo ubaba angimazi libizo lakhe lesishona ngiyalizonda vele kangeke ndikhulume ngoba ubaba lo ukhuluma into engekho ephuma endleleni hayi sesidubekile bakithi ezimbabwe angazi ukuthi ma-Studio 7 singenzani ngoba izanu iyayenza isitayela zayo ikwazi futhi ukuthi akulalutho namhla nampo Job Scholar ababotshiweyo bengelacala kodwa namhla nxa kuthiwa banikwa ibheyili after 5 months kambe isigwebo sabo besingayisiso yini naleyo 5 months ngoba isigwebo sabo sesiphelile basabhadaliselwana ibheyili ngoba necala lakhona alikho abezanu nampa baqamula abantu kodwa kabakabotshwa lalamhla angikwazi ukuthi kathi vele izanu vele yona izazilunge nini bantu hayi angazi nokuthi kumbe unkulunkulu angangenela nini ngaphakathi kwezinhliziyo zabantu sike sibone nini ukuthi izanu bakithi hayi sesithwele nzima kulima ngezano. So hayi sokusisinda thina sisawazi ukuthi sifanele senzeni. Hayi ngiyabonga Studio 7 kuphela nje hlupha ngobaba loloke phethe qamba amanga evikele izano. Ngiyabonga.
Studio 7 salibonani izihlobo zami, salibonani bathathele bethu bezindaba ezimnandi elisipha zona. Azimnandi siyazizwa ngeqiniso ukuthi abazondiqiniso yilaba abagawulela abazondiqiniso labothuma labo abazondiqiniso. Hayi thina sizazijabulela lezi ndaba. Hayi ukuthi kuphela abantu laba ukuthi beqibelele ngeqiniso ukuthi bengene eqinisweni. Ha kunzima into yabo yonke lokhu yasukela phansi kuze kuyegqina kunjalo. Yena lowo mina ngakwabathonga naye uzophuma ngesigubugubo njengoba abakwenza umgabi. Kathesi uthi yena ugawule uthi yena umgabi wayengayenzi kahle wayenzi kuhle. Wayeisikhathi sona songuye emsapota wayesapota umgabi too much. Wayesenza njengakho okwakwenzayo ukuthi kalandima kakwazi lapha ami khona njengohlanga lume emanzini pondene. Hayi amboni ukuthi ulenhliziyo amboni ngibone ukuthi inhliziyo yakhe amboni mntu umuntu lenhliziyo sibe ecabanga kwaye. Hayi ngithi ngikhulume imbono wami ngubonawo ngoda ngicela ukuthi ayimndoda lingamfaki imali ehlelweni mani umuntu lo hayi akwazi ukukhuluma yachamanda kuphela uchamanda njengomntwana omncane. Yabonga wande shapu komo danki.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Kwezemelika kulokudonselana phakathi kwebandla lama-Republicans lama-Democrats ngokuthi yiliphi ibandla elingavuselela umnotho welizwe ngesikhathi ilizwe libhekane lokukhuphuka kwentengo yempahla kanye lokuqansa kwesilinganiso sokugugudeka komnotho i-inflation. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Iqinile umama economy uqinile kathesa umama economy uqinile yama Republicans yaba ngamsola uBiden ngoba vele uhlala kusolwana iopposition le lalaba basesihlalwe abangeke bakucitshe ukuthi hayi umama economy uqinile imisebenzi phezulu abantu abaningi basemsebenzini even lengcitshi ziyathi ukuthi economy is doing well kodwa nje inflation iyo ekhona ngenxa yokuthi phela laba ama Republicans yaba phethe intambo in terms of business yaba ona ama business isikhathi esiningi bakhweza konke bethatha advantage ye oil e Russia bethatha advantage yokuthi kule crisis so basebenzele lithuba ukuthi bakhweze intengo zibe phezulu kwenzela ukuthi bayenze imali eningi. So yikho nje ukuhlupha abantu. Yeah.
Sesikhangela kwezokuhliqizwa kwempahla singathi kuqhubeka kuhle yini njalo ziyatholakala ezitolo lapha emavinkilini njengoba sokulempiko yokuthi okunye kuyasilela. Singathi iziphi impawu kahle kahle ezijengisa ukuthi umnotho uyathuthuka kumbi uyawa.
Impahla ezitolo yeah beziyeza zacina sezini. Amashelf akhanya ngani sesiba empty indaweni ezinene. Kodwa kathesi hayi kukhanya kusokubuyela sivile okunye ngaba kuyi-COVID yebo kodwa okunye phela bekuyi-manufacturing ukuthi njengoba abantu bebengekho emsebenzini abantu bebengekho kwezinye indawo okugoqela emapulazini ama-farm workers okunye nje futhi layo indaba ze-immigration abanye abantu abayenza lezi zinto ngabantu abahola imali phansi. And then futhi okunye ukuthi abanye ezinye izinto ze-importers vele emazweni. So yikho nje ade kubangela lokho kodwa kathesi nxa ugengela ama-shelfini hayi sokukhanya sokusiba soku-right sibe soku-almost normal. Into ekade ishote ekade saziwa yayishote kakhulu ngiyabona engani lokhu isasilela ukudla kwabantwana abancane abakuthiwa ngama-infants insane yikho kungani kade kusasilela kodwa ngithemba lakho sokusuba ngcono.
Singathini ngawo umbuso kaMongameli Joe Biden lenhlelo zakhe selokho engene embusweni.
Umbuso lo ngumbuso othakazelelwa ngabantu. Ulenhlelo ezicacileyo umuntu okwazi ukuhlanganisa abantu kubo Congress, Senate khona ngale phezulu bahlanganise balongise. Lanxa izikhathi ezinangama Republicans ekudonsele emuva bapasi health care ukuthi ikwehliswe intengo zemithi. Ya, lezinye izinto ezinjalo ezibhatane le mithi, ama-hearing lokuzana equipment.
Hello ke, ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ngo-half past seven ntambama.